ayimbona ngani into engaqondanga ngoba uvele uqakathekile ukuthi abantu bebekwazi ukuthi into zama-elections lezi akumelanga kuchithwe ucathelwane kodwa ukuthi abantu bebekwazi ukuthi lokhu kwenziwa nga-PVEC ibe yiyo esiyo emagcekeni ukuthi hayi lokhu sizakwenza kanje ngizacela ikhampani le yiye zasenzela ukuze kungabi lokuthi uthatha abanye abantu bese sithi hhayi lokhu kuze kube nje kwayenziwa ngathi singakwazi njani njani yonke into ngale mele yokucele sobani into yama-elections yimi licacela abantu kakhulu.
Kodwa-ke kwenyazani abanye abakwesabayo ukuthi ungathi inkampani eyodwa indawo yileyi umuntu lawo uyagijima ngasese ngale afike adindise awakho amaphepha akunjani?
Lapho-ke ithuleli njengaleloba angiboni ukuthi ingatholakala bakithi into yama-elections lama-agency ilani konke kuyalinda ama-partisans ayalinda kule security yamapholisa angiboni into enjalo isenzakala.
Pho vele kumele kwenziweni nxa sokunje akumelanga amabandla ehlale phansi akhulume ngakho khonokho.
Kufele umlando wayo kakhulu izethi emele ithume le nto yenza kungabi le munye umuntu osale sesola sithi yena lokho ngathi kwenziwe njani kwenziwe kodwa kungaba kumele kucatshelane ngiyambalana mina angivumelani lakho kufike kakhulu.
Ye laba bayalayo sibilungu abatshela usithini
ngibona ngani izethi konke isikhathi esizedlulela amalanga ayayitena yenza imihlangano layo lama-police authorities ngibona ngani okwakathi abangakwenzayo ukuthi wayengize izethi kakhulu ukuthi ibe yiyo ecacayo kakhulu endaweni enjengayinale.
Kuyacaceka na nxa ukuthi uhulumende enganodose siyakhe
mina ngibona ngani kakhulu umlando lo mina ngiwothesa izethi kakhulu ngoba akulandawo esingakhuluma ngokuthi uhulumende ngoba into yonke leyale election commission yomele kubona konke khonokho yale kuchazela ama-political parties because uhulumende laye uzalwa yi-political party uhulumende uzalwa yi-political party izanu-p f iyezala uhulumende okhona.